sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuhlangu la 2021 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le COVID-19.
Abantu abaningi abana ma mask, I think ikoku spreader I corona. Ndakula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke imask.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athini obathi kumele bavunyelwe ukuvota ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka 2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla leZANU-PF party ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa amasanshini kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima awasazi isikhathi eseyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abana ma mask, I think ikoku spreader i-corona. Ndakula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke imask. Bayazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona lani number e-required layo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba siku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga le-committee yebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu bachayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo ke sebeswela amacustomer abo. Kube sokusiza ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selichayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma ngeziyawo.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela. kuyafanele ukugqoka ama mask le social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli, umphathintambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye, amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa obambe usikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengwa Foundation osanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhipha ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sesikubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe lama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njengeSouth Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezulu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sibili diaspora vote bayafuna bebezavala ingxenye kubo America labo Britain. Bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ugedo lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izitshezo zenotho.
Akula mntwana oyisizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota. Siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho la ikubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiqhuba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana eziguqela indlovu lezinye. Inhlanganiso yeHabha Cook Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcini sihlalo ohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole campfire.
Maza silimile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulungundu, lezinyoni. yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu labo mpisi nawo bakhona sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu mangizikhangelele izona ezilombonakala omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lonyaka ngikhuluma konje nje kuwatheni ebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kuma wadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu
siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu nomnumzana Orchard Sibanda owake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi le ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona baba khona khona le mayitengwe babele transport enough ammunitions ezokwenza i-problem animal control
ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona okokuthi kuyenzakale khonokho kusho ukuthi kungaba lo bunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulagisa area khona le ku-project area kuyikulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vinolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni leyo
inkomo zabo zihlezi zise emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthweli bekhona kodwa uthole umuntu seqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezana ziyethuka kube lezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezana zingazethusa indlovu sezishele ukuthi zivalekela ngasezivaleka zibuya kithi and futhi ezinye ziyephi ezingene kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapha amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlangabe zaziwanapha kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lingakhuthiwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo Unothando Pamela Bhulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIM X Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJangwa Primary ePlumtree impuphu indumba amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana concentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So into ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono sicalise ezikolweni.
Uthi kunenge afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Sicalise nje ngezikole ezingu-2 iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye izikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe. Umphathi isikolo weJangwa
ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi abantwana kanye labazali ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu ngithande njalo ukubonga uNomina owefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela
kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamajumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephandaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho okubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplain Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu e-World Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzi
bomandla. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siku zonke sixoxa ngokuzilayo esintweni. Silomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku Studio 7 kanye nakubalaleli baso Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu kodwa zininga kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni kwesinsikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela uzokuthiwa ngesinsikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwa uzoba lomsila wendwangu kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe kuthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya akutsho sibili ukuthi okunyeke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi. Ngemkhuba yemizi uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi ukusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila njengoba sisizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile kweminye imizi kuyokuthiwa nxa isekwenzekela itshonele ilanga ingaphandle iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengochitha amanzi ingene nawo izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho baba Ngweni.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inyinto kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama so kusukela lapho na njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazana noma likababazana ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo unandi
simalapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo silontungabela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje thambama kuyinsonto kunje nje. Ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi. Nkulunkulu asiza siphathise ukuthi leli lizwe esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni. Liyakhumbula ke kuleli isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47. Sikhulumile ke kwelidluleyo ithuba sakhuluma ngabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya. Sibananze sibanelekekele. Ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo. Emzini yabo baphuma baya ethempelini. Labo kwakulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labo mndeni kuphela. Kuthi abaqhubekela khona ethempelini besabelanda, baqhubeka besizana, bencedisana, sebendawonye njengabantu. Azange bakhethe muntu. Azange babadlule muntu. Baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo. Kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni. Asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe yiliphi lapho abantu abahlala khona. Abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela ke isizwe. Lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu edubeka insuku zonke beswela lokulalokhiyana elizweni. Okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu. Into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa. Sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu. Ngobana umoya kaNkulunkulu kakuphakathi kwabo. Ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo. Kutsho ukuthi uvele yena inhliziyo kalayo. Bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa. Omunye wake wathi yimi ngenye imini, uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja. Kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asile. IBhayibheli kalikhulumi into engayisiyo. Kuthiwa bahlanganyela izinto zonke. Behla izinto zonke yini? Izinto ezithinta impilo yabantu. Nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke, izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu. Basesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo, labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono. Zinuka amakhwapha ikakhulu wena ololutho ongabelana labanye. Iyabelana labo awulahlekelwa ilutho. Kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Abanye asithandeke ebantwini ngoba singamagovu. UNkulunkulu ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kube naphakade. Amen.
solo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntukamele Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalayo kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliamente ukuthi bahlonisise indlela abantu bathola ngayo amalayisensi okusakaza. Idale leParliamente lisandukwamukela lohlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okuningi. Philani, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudale leParliamente bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idale leParliamente ayizange iluphathe kuhle, ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina i-Broadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku-Broadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yibo ababizayo ukuthi kathi abafuna uku-apply ama-licenses sebenga-apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilo lalo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani, njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelele ukuthi khona ba-amende i-clause leyi eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo-ke okunye sikhangelele ukuthi impendulo ekumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangela udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-SABC. Ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala kuka uhulumeni nalo ukuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kule nto yaba bayikhangelele leyo ukuthi bathi bafuna ukunika ama-licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano lawo. Hayi, abahlosanga ukuthi bathi banika ama-broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna uku-broadcasta banga-podcast.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Philani, gqiba ingxoxo yethu.
Amagama omawugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli, hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-commercial radio stations ngendlela iqondile, ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi, yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyenza.
Ugandaba, sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esilulethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele. 8-9 PM zulukandaba, lingakhohlwi. Olivalelisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Mthokazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe, ungadinwa kusasa. Singakagqibi kuhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi kobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa won't keep store.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.